Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 8 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende waseSouth Africa ubikwa eseqhelise amaphemisi abeZimbabwe abesephelelwa yisikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-Triple C lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ogcothozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. UZulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uvikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethu lentambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemithi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akulasizalwane seZimbabwe esile permithi yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemithi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengoba uhlelo lweZimbabwe exemption permits solwesulwa. Iningi beselibophe imithaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extenda ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminister we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi kunanzelele ukuthi abantu basebe-apply for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-apply njengoba esho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba, balisebenzisa ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online ku-VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane ne-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa isa izinga lokusweleka kwama slots. Siyajabula kakhulu ngalesi siqubo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-Triple C selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill. Wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga eZANU-PF apasisele umthetho kuSenate izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC lele MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kazulu.
I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlani labantu abavela ephetsheya kuma-Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF, amalunga e-Citizens Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, umthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi isithembiso ezabekwa ngumnangagwa engakathatha umbuso ngoNovemba 2017 isithembiso lezi zazingezamanga.
Abezanu-PF abayibo abawusekelayo lo mthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic litho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elithi uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fanele ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela itimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism ngesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angaza ke sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha igugrawundi kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonoko ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-Patriotic Bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-Patriotic Bill leyo, amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha hatshi abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo, ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa labhala laphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ule muli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini lanilani awumelanga ulahlwe. Kodwa kwesinye isikhathi imikhuba yakhona seyenza kubi, kuzi sika kuphile kuphambanisa izinto uqhivi lamadlozi lokhaja kithilanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle. So i-patriotic yena i-right yona kodwa imele ibanjwe kuhle ingabi yinto ephambanisa abanye kodwa ibe yinto yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze lakhona okwesakutholayo uzibuse wethu lo wasamtholayo owalwelwa ngobonkomo uJoshua ngoba babuya behudula ilizwe leli belilwela kumele sikulondoloze konokonkomo.
Abawusolayo lo mthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxaso kuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa okusegcikeni.
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho. Izijeziso zenotho Nkomo nxa zibuya zihluphekisa abantu abahluphekayo Nkomo. Abantu makhaza yibo abahluphekayo. Izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni labo. Avela bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu labana vele bazwa lutho. Xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho. Umama lwana urapatholo lwana wabuyayo United Nations wakhuluma wathi ama-sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo. Yinto ekhona ukuthi xa usiyacela ama-sanctions ukuthi ama-sanctions abuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo. Yibo abantu abahluphekayo kade sabakhaya abakhalayo kade yonke into eyenzakalayo abantu bathi abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele kulahlupha abalani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho. So xa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lomthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibe ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esenzela ukuthi yena at the end of the day khonoko kumphathise kambe Nkomo usho abancabe ngathi sibehluphekile ubusuzuza ukuthi uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa. Hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe leli ngelethu sonke abantu akumelanga bahluthekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezanu PF. Izakhamizi zithi zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Zithi njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwelemelika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi le ebihlelwa libhanga leli. Kutange, idola lemelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu, 3,600 Zimbabwe dollars. Kodwa izolo, ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela, intengo le ikhuphuke yaya ku 4,800 Zimbabwe dollars. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwelemelika kuphela. Usamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Kube kumtambo wemali maviki onke ngolwesibili kowenziwa nguhulumende ngemuva kwawo umkambo bayakuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphisani ephambelile ngento esobalo kwenkangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kwintengo sithengeke umabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khonakhona ukukhwela kwema ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumkambo wona kana vele zithoni kanti kuyini okuzakwala kulimisile yona vele itiya every Tuesday iyawo imali yethu bizi zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi kushena kuzithi ukuthi ngizophelisela abantu sithele ngeli.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Thina abantu ngeleningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani sabadala bathi izinto ezizakhona kumsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithizane ngokambili siza sinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajele ukulimaza abantu kanti iqiniso yilo lelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona luyamenzela vele kukhona kukhona lokho esithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha kwela kithi ezimbabwe esiyabizwa ngokuthi ngaziphathelene yakubona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kulezizathu eziningi. Yona le ewaziki zonke kahulumende ithola ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni uyabona yibobezima bezinto ezobukhona ebizweni lethu lapakithi.
Zambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongenanina okuthiwa intandaninithethe banayekhala ukhaba ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilobaba lokhu okungiphaphazayo nakakuthi yabona khona kithi singaze sizenzani sithini sesize sithenqatshelwa khona ekuthini ukukhala uthwala umkhosi ngobunzima bezinto izakani endebeni zabantu isitole kwabo kufungumuntu ofuna ukubisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yima kahle kubele liqiniso abantu basiphele yima imali kayiphela yale kayifinyeleleki izinto zicansa imilile besuku pho abantu bakamzimbo naba basezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni.
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi. Abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba le mpumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yaso. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonzi somanyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, linjani ekhaya? Tukhuluma logogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma likhulume yakhona lapho kustudio 7 lithi linayi zanu ngeke iziphindile ibuse phela leli lizwe. Alright, ngilombuzo uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha ngoba on 2018 siwinile mpela chiliyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimene mene nje ama results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hayi zani ubambiri lizothini ngoba vele nxane sithi ngikhangela emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongamphenda niphendule khona lapha bathi kenzwisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi lenjani hlobo basakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kungena obaba kathi thina umama lisitshiyela libala nje lithula libeke eceleni lifake obaba hayi lathi silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingasela nkulumo sizakhuluma inkulumo eyaphelele emoyeni akhe lisifake lathi kuhlelo sizwakala amazwi ethu emoyeni
Mshakazi njani mshakazi yami ngicela kwelami ubaleni odinga liye lilalele usuku lodi ngiyakhuluma nami phezu komqhakazi othina khona amasenda athathwa ngamasenda and lokhu yikho sibi la nto but okukhona okunye futhi amasendi abanye bayathengiselwa abantu bakithi bayathengisa amasendi bethengisela amasendi ngoba yoyabe nemali ngaleso sikhathi siyabona and futhi two abafoti abasegoli bayashiya abadala ekhaya bengela plan umdala ekhaya kunesendi edorobheni sesake kuthengi sethezele ngishona ngoba yile thini le mali ngaleso sikhathi so friends le muntu amashona abamhonazele ekhansila kithi bayaphiwa yestendi bayaholela ye but abaningi bayathenga istendi ebantwini so sinasela plan oyebengela mali ukuthenga istendi sakhe eziyakhele indlu yakhe yikho okukhwata esisezo egoli khonapho futhi libe nizolungisela abadala benekhaya amastendi nxa bestendi bemelensi balungise likwanisa but funa ukuthi ukhulu umuntu engayisiza
njani benjani basakazi abahle bakastudio 7 kunye nabalaleli bonke ndibe senza kuphawula nje ngodaba lwezimbabwe lokho kwezama-election yabona makithi ngiyayinazelela nje indaba ye-opposition yasezimbabwe indlela abayenza ngayo nje ubakhangele nje kuzima ukuthi belowina ukhetho lolo lwasezimbabwe lolo okokuqala indaba yezifungo zamajoyi zona lezo ukuthi abantu bengaxabana bathethelalanani yokuqala futhi embi emphakathini eyenza ukuthi kube nzima ukuthi belowina ukhetho ngathi akhangele kathesi umonzora ngenxa yokuthi behlukana ngembono wababone semuva ngendaba yokuthi delimitation le embi kayilungenga ayilunganga ukhetho alilungelanga ukuthi lube khona abamu-opposa abantu umonzora mobi ngumuntu othengwe ngumnankakho yezani kathesi sokuphumile egcekeni ukuthi delimitation le imi kanjani yiwa sebehlaba umkhosi omkhulu kakhulu into enditshela yona abantu bezimbabwe opposition le kachamisa le ezilongo engabambananga lamanye ama-opposition afanana layo bona la abaxabana labo umonzora bona labo kunzima ukuthi belungele ukhetho umonzora uqakathekile lapha kuchamisa ukuthi behlangane bebe ndawonye beyenza umzabalazo lokubana bekhuphizane bendawonye kodwa-ke ezilongo labo abakachamisa bengabantu bamajoyi abaphila ngamajoyi kweshawuda bethethisa abantu bemgxekela phansi umonzora ngitsho lamanye ama-opposition vele nevukuyiwini lokhu zane-election ezimbabwe ukuthi bengaliwini ukhetho lwezimbabwe bahlala behlaba umkhosi njalo nje kuze kube nininini
ngabe unjani umsakazi nabalandeli bo-studio 7 ngithanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uThandeka Zinkimkandla ngelizwi asinikeza lona every Sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo sokungani lungenziwa maybe kabili or kathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uThandeka Zinkimkandla qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga msakazi
Yeah. Studio 7, siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye nabalaleli bakhona. Siyabonga Studio 7, siyabingelela. Sithi sizosimnyama sikamthwakazi. Siyabingelela. Yeah, ngilokho ngikhona la ekhaya. Kodwa mnyama mahlaba ethu amafuzo afulele khona la ku ward 3. Sesidala njani ngibuya esikolo sami ngafunda kiso eMganyuni Primary School. Yeah, ayi uhulumende weZANU PF lo akakahloniphi ababalisi. Ngikhulumela ababalisi ababalisi indaba yamphelise ababalisini ababalisi mabe khala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lamangiza voda ngivotela umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli ezebe ngumongameli udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe yimember of parliament udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe lisocha udlule ezandleni zika teacher umuntu ezabe ipolisa udlule ezandleni zika teacher umuntu abe prime minister udlule ezandleni zika teacher kodwa ama teacher liwathathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa ababalisi please ZANU-PF akele zinyuka amakhwapha akele zame ukuzinyuka amakhwapha impela ama teacher ahlonitshwe kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonke unje nje siyikho lokho esiyikho khona sidlule ezandleni zabateacher so ama teacher azame ukubona ukuthi ahlonitshwe anikezwe imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher athathelwe phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uZulu ohlala ngasempumalanga eMelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxelo sebenza kuhlangothi lwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane yamaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bengaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ku azamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama lung problems labantu abadala abajayele labo ubandise kakhulu ukuthi basasele imkhuhlane leyo pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngike ngananzelela njalo ukuthi songani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphonga bakhona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo nabantu bephonga ukukhwehlela ukuphonga uvumbuluka singazi ukuthi ungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe ungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu uphonga uqalisa ukuphonga kusuku ezedluleyo engcizimbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula siphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi ukukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga uba umbalo engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila njani.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask, ama-maski siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-maski. Asazi ke khathesi njengoba sokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le, abantu phindani ligqoka ama-maski, abantu bazawagqoka yini? But abantu abasakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news izindaba lasemfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle, ayimanga kuhle sibili. So abasakaniphileyo bazagqoka ama-maski bazivikele. Ukuphuma phandle asazi njengangapha eMaryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani. Siyabe lokho esimelele sizakuzwa sebesitsho ke abezempilakahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani. Sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lama-flemachina besokuthiwa hayi kangahamba aqalama ukuhamba ngoba ama-airspace agcwele intuthu yona lo ngabangela ingozi yendizamchina.
Unkosazana Brenda Moyo, yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Kwanele Mthaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asiveni sonke kweze kusiseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.